yokuvele kujwayelekile ukuthi nxa ugulelwa nxa sekufiwe kwezinye indawo abantu bayehlangana khona ngekulindela ukuthi abantu bazobuthana kuwe kuphela kanti ke sekufiwe kwenye indawo kule mali kule Somalia kule ndawo ezigqokozelayo kakhulu ezingafani leZimbabwe okufa khona abantu yikho ke i-African Union ikondile ukuthi ikhangele khona kakhulu kumele sikhumbule ukuthi ayisithi sodwa i-Africa maningi kakhulu amazwe baningi abantu be-Africa ibhiliyoni yabantu abakhangele i-African Union
la khona ngapho emazweni wona lawo okuthiwa kulo msindo iyaphathisa yini njengoba sesibona labo France sebengenela endabeni ze-Africa
i-African Union inamandla alingene lawo amazwe nxa ehlanganisiwayo e-Africa amazwe ase-Africa ezinikela phana ngala mandla ngeke ke i-African Union ibe namandla okwedlula la awamazwe lawo ehlanganisiwe ngeke ibe lentshukuntshu ngedemokhrasi okwedlula okwamazwe lawo angama-members ngeke ibe lentshukuntshu ngamalungelo abantu lokubusa komthetho okwedlula amalunga ayo sikumele sikukhumbule khona lokhu ukuthi isebenza ngokokuthunywa yiwo amazwe ase-Africa ngokunjalo njengoba bengafuni ukuthi kube ne-democracy abasibusayo bengafuni amalungelo abantu lokusebenziswa komthetho lokhetho olukhululekileyo i-African Union kulutshwane engakwenza ukulungisisa lona lolo daba yikwethu kubonise hluleke emagumbini amane e-Africa la
nxa ukhangele ubona ungani kuyini kanti okufunakala ukuthi le inhlanganiso ize ithiwe yinhlanganiso ephathisayo okuzwayo
imele ibe yinhlanganiso yamazwe esithi thina ngahlonipha umthetho namalungelo abantu alentshukuntshu yokubamba ukukhetho olukhululekileyo wona ngokwawo i-African Union ngeke yenze amazwe ase-Africa abuswe ngendlela efaneleyo kumele ilizwe lelizwe likudinga ukubuswa kahle libuswe kahle libe selisiba lilungu le-African Union ungaqathanisa i-European Union ne-African Union lapho uzabona khona umehluko u-European Union ungena kuyo uma ngabe sekugcekeni ukuthi uyahlonipha amalungelo abantu i-economy yakho uyirana ngendlela efaneleyo ubusa kahle u-African Union kungena wonke umuntu izigebengu nababusa kahle bahlangene ndawonye izinqumo zangikhona zinzima ukuthi ziphume eziqondileyo ngababulali behlezi emhlanganweni okukhulunywa khona ukuthi kube lo mthetho ozavimbela ukuthi kubulawa abantu.